Engibonayo ukuthi ithe isingeni lezidlu kube labo siphathelene ababuye le rate engani yehlukile kulale official. Lokho okwenze ama authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market, abathengisayo i-black market zikhi. Ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama efforts okumaintain i-exchange rate ikhona phana. Baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiwe.
Yes,
udaba lokuthengisa imali. Yes.
Sicingathi kuyanceda yini konokuthi bebotshwe ngoba ungaze ubotshwe abantu namhla kambe kuyabo babotshwa kuzokuthini? Kungamisa ukuthi lingagukudekini izigila nkola leyo.
Abantu ukubopha abantu kuwelapha ama symptoms. Akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku black market. Into yakuqala umele sinanzelele ngabe kuyini ongama habits esasewajayela ukuthi vele singahola siya ku black market kumbe ngabe kutshengisa ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-former banking channels. Lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-Beirut change ukuthi abantu nxa bengasayanga emsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-Beirut change bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umthova, abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga i-fuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes lama-coins. Yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo.
Ye, kodwa uhulumende wena nxa ungathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingatshelela khanye athelela lapha lini
khanye iyathelela mna bonani ngayemkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-Beirut change kulesikhathi lapha kwakungathiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuba-Beirut change pho-ke bengabe isuhlelo lokuhambelana lalona lolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomthova bafuna imali yokuthela ama-fuel pho-ke bengaliki i-maximum ibe yi-$50 kuma-Beirut change kuthengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller willing buyer ngoba xa kungela ama-Beirut change ayenese ukuthi ngingene lezigi yami ngithole i-$50 yami laphana kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi izigi sibili yimali eyamukelekeyo endaweni ezithiyeneyo. Ofuna ukuthenga i-passport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambe lezigi yakhe lama-forms akhe aye e-passport office afike e-Beirut change kumbe e-bank abatshengise ukuthi lezigi engaka ngifuna ukuyabhadalela i-passport yami ngicela linginikeze imali engaka eyanele i-passport kumbe imali lani transfer straight to i-passport office. Lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hayi izigi yamukeleka sibili on a willing seller willing buyer.
Wena suke wayisebenzisa yini izigi njalo i-rate yankhona ime njani lamhlanje?
Ngike ngayisebenzisa sibili ithole kubo 14 ngenxa yokuthi abantu u-13 point something lana abakabili amacenti angikhona abaningi engiyisebenzisa khona naku-airtime ngike ngayisebenzisa sibili ngiyasebenzisa amavinkilini amancane ngiyithole i-rate kubo 14 sibili ayifikanga kule esemkambeni omnyama o-parallel market.